So kuyisika disendaba ku VOA indebele.
Le vuka njani nthokazo omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolesine mhlaka 29 kuNcwabakazi 2019 ngontungamile inkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
So amapolisa abebopha abantu ade begqoke imikhehle and basekusenzakala ukuthi bonke bangamalunga eMthwakazi Republic Party.
Ibandla leMthwakazi lisola ukuboshwa kwamalunga alo kobulawayo izolo.
Our weapon is ukuthi sidemonstrate, especially sikhangelele ngesimo seZimbabwe, abantu bonke bafuna ukuthi batshengisele.
Ibandla leMDC lithi alibuye limuva ngenhlelo zalo zokutshengisela lanxa amalunga alo ehlukuluzwa. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ibandla leMthwakazi Republic Party selisole ukubotshwa kwamalunga alo amahlanu izolo kobulawayo phandle kwe-High Court ngesikhathi umahluli waleli dale ehluza isicelo semduna uFelix Nhlanhla yamaNgwendiweni esokuthi akhululwe ngemali yesibambiso i-bail. Amalunga eMthwakazi la ebephandle komthethwandaba ebambene lezinye izakhamizi behlabela ingoma zomdabu ebezihaya induna bephakamise amabhakane alotshe ukuthi uNdiweni kalacala njalo kumele akhululwe. Uthe esenqumile umahluli ukuthi uNdiweni uzakhululwa nge-$500 yebail labantu sebechitheka, amapolisa adumela amalunga eMthwakazi la awaphosela kabuhlungu emoteni yawo. UChris Kande weStudio 7 uxoxele sikhulumeli sebandla leli umnumzana Mbonisi Gumbo.
Ye lokho kuliqiniso sibili ukuthi kulamalunga ethu avuweyo owakathi sebulawayo Central Police Station, yikho lapha abazalala khona bakhangelela ukuthi babe sekhodi ngelanga lakusasa. Okwenzakaleyo ukuthi kuke kwaba lama demonstrations ayenzakaleyo emini before ilunch, lapho abantu kade bephakamisa khona ama-placards besithi akukhululwe induna yabantu uChief Fundiwe. Yikho amapolisa lapho kade identifya khona abantu bomthwakazi. Esikunanzeleyo ukuthi bonke beyi-5 ababotshwe babatshwe ngoba bebegqoke imikhele. So amapolisa abebopha abantu kade begqoke imikhele and basekusenzakala ukuthi bonke bangamalunga eMthwakazi Republic Party. Kodwa babotshe sebengasaphakamisanga lawo ma-placards njalo futhi isikhathi sangkhona sema-demonstrations esidlulile. Yikho okungabe kwenzakele and i-lawyer uDumisani Dube wabameli lawyers for human rights nguye osekhangele leyo ndaba and sebebhalele ama-warrant and caution statements awukwala lelo cala njalo sikhangelele ukuthi kusasa waza-aplayela i-bail.
Manje yibo bodwa kade begqoke imiqhele na kumbe abanye bakhona labade beyigqokile kodwa bengabotshwanga?
Bakhona abanye kade beyigqokile kodwa bona ababotshwanga ngoba ngaleso sikhathi amapolisa abesehamba edinga umuntu one by one phakathi kwabantu abaningi bedinga labo kuphela akade bedemonstrate-ile ngoba bebaboniswa yilabo kade bengekho kuma-info.
Manje licala bani abaletheswa?
Angilalwazi kangako ngokuthi licala bani kodwa kukhanya ngani kuthiwa ukuthi bademonstrate ngokungekho emthethweni bephambanisa inkundla njalo lokuthi bebedemonstrate ngokungekho emthethweni ngoba bebengazange ba-aplayela according to i-poster.
Manje libathola lapho esitokisini abalitshelanga na ukuthi batshayiwe kumbe ukuhlukuluzwa?
Sibabuzile sibili abazange batshaywa kodwa ngesikhathi bebotshwa bebesenza kokujikelwa bephakanyiswa bejikelwa emoteni. So abayi-2 bangikhona balimele ngaleso sikhathi bebesabotshwa ngoba omunye wangikhona sibili le yembi dabukile emkhonweni lasemhlane ngapha.
Umnumzana Mbonisi Gumbo, isikhulumeli seMthwakazi Republic Party, obekhuluma lo Chris Gande we Studio 7.
Direct from Washington, the voice of America.
Ibandla leMDC lithi lanxa amalunga alo ehlukuluzwa njalo ethunjwa lokutshaywa kalisoze liyekethise umkhankaso walo okutshengisela. Sixoxele umgcini sihlalo waleli bandla kobulawayo uNkosazana Tendai Masocha.
Inhlelo aziqhubeki kuhle ngoba thina indlela esingaziqhuba ngayo kuhle awawiphoni izukuthi sidemonstrate. Especially sikhangelele ngesimo seZimbabwe izehlakalo izenzakalo zeZimbabwe abantu bonke bafuna ukuthi batshengisele hayi ngokulwa kumbe ngokunjani bangene ezitradini batshengisele ngokuthula ukuthi hayi uhulumende sesikhathele ukwenza la ngezehlakalo langomumo welizwe especially economically
manje njengoba lalelwa ukuthi litshengisele lizatshengisela yini kunyanga kumbe insukwane ezilandelayo
sizabe siloko siqhubeka siloko si-applya kodwa bona labo lokho beqhubekela phambili bethena down ama-applications ethu kathesi nje ngiqeda ukuba leyinye indaba ethi bathene down i-application yethu ade siyifakile besikhangeke ukuthi sizatshengisela mhla ka-29 namhla ka-30 kodwa khanye amapholisa bayalile bathi si-applye kutsha so asikwazi ukuthi kutshoni kuqhubekela phambili ngokuncindezela abantu ukuthi ba-exercise ama-rights abo ilungelo labo lokudemonstrator
manje bona abantu kabesabi na lanxa lingaphiwa imvumo yokubana litshengisele
abantu vele eZimbabwe abasisabi ngoba ngabe abantu bayesaba mne wethu ngithemba uyananzelela ukuthi njengakhona okade sekusenzakala okuthathwe ebusuku sisiyachaywa yinto evele yake yenzakala isizathu sokwenza into ezinjalo still fear phakathi kwabantu pho bona kabazi ukuthi by so doing baba trainer abantu babenza bantunye babe imiqhuqhumba so akusela umuntu oyisabayo ngoba umuntu wonke uyazi ukuthi okungasikufayo kuphi kuvele sisendlini singe sifile mne wethu asenelisi lutho kunje isinkwa uyahla sisasazi ukuthi isinkwa sivele siyi-festival izimali amatoilet abakwazi ukuthi kuthiwa yi-payslip ama-industry amatoilet abakwazi ukuthi nxa ukhuluma ukuthi i-industry kwini isigriki kibo abasakwazi so kungasikufayo kuphi vele abantu bazimisele they are more than ready ukuthi bangene emgwaqweni batshengise ukuthi uhulumende lo asisamfuni njalo seyehlulekile
belokhu bekhona yini abavalelweyo phezu kodaba lokutshengisela
khona njengoba ngikhuluma nginje kunational organizer wethu wavalela ukuthi kwakumele astophe ama-demos lala baningi abalokhu besavalela bakhona abantu abalokhu besavalela thina sinje kuyafana ukuthi sivalele nxa indaba yethu mhla ka-3 siyahamba so siya-appear e-court kuyafana ukuthi lokhu savalele ngoba nginje every Friday ngiyareporta e-law and order njalo mhla ka-3 ngihambe e-court so kuyafana ukuthi lokho kusentilongweni ngiphila ngentando yabo bona amaphosa ntando yakhela umnangako
uNkosazana Tendai Masocha ngumgcini sihlalo we-MDC kobulawayo ubexoxa ecingweni lo Chris Gande we Studio 7. UZulu wezansi yamaNdebeleni uthi kule migoqo eminengi enqabela abantu ukuthi bathole incwadi zokuzalwa lezokuhambisa ehofisini kamsitheli. Lokhu kuvele ngesikhathi kusungulwa uphenyo lokudingisisa indubo abantu abahlangana lazo ekutholeni lezincwadi oluqhutshwe iZimbabwe Human Rights Commission eGwanda. Kubika u-Albert Ncube.
Abanye bebekhala ezimathonsi phambi kwale commission belandisa ngobunzima ababhekane labo ekutholeni incwadi ezitshiyeneyo e-ofisini likamsitheli. UZulu ophe ubufakazi phambi kwale commission obalisa ugogo labokhulu bakhale ngokwehluleka ukutholela abazukulu incwadi zokuzalwa ngemva kokuba abazali bebhubhile kumbe bedliwe zindinduma eGoli. UNkosikazi Grace Nlika we-Fort Rickson e-PPS insiza uthi ubhekane lodubo lokutholela abazukulu bakhe incwadi zokuzalwa ngemva kokuba uyise ehambe eGoli wanyamalala.
Esikolweni kufuneka benjani belama birth certificate iproblemati ngihamba ngayo eqhakathekile abazulu bona so nxa ngohlobo olwenzakala ngalo yi-child abuse le.
UNkosikazi Gracious Moyo yena obhekane lodubo lokuthola incwadi yokuhambisa i-passport ngoba engelayo incwadi yokuzalwa ngemva kokuba idatshulwe ngumkakhe ayendele kuye uthi mzame ukuthi atholeni incwadi yokuzala ihlula umthetho wokuthatha amapasipoti kuleli uthi kumele ube le ncwadi yokuzalwa ungakhathelekile ukuthi ulesithupha
lami ngifuna ukuthi lambele ipasipoti ngiziphilise njengabanye omama nje abangasebenzi.
Umnumzana Olita Khumalo umXhosa ufuna ukuthi kwesulo esibongo esithi Khumalo esithupheni sakhe kusetshenziswe sakhe esithi wabanjwa ngamandla usebenzisa lesi sibongo nesikhathi sempi.
Sasibhalisa abantu sibanike kuhle ukuthi ndingubani bona bathi hayi babhale okwabo.
UNkosikazi Justina Ndondo ngukhansela kaward 18 eFort Rex ANCisa uthi baningi kakhulu abantu abangelazo incwadi zokuzalwa esigabeni sakhe.
And umuntu wakhona angafa sehluleka ukuthi sizamthathela njani i-death certificate because ebengela phepha. Loba angazafela esibhedlele ukuthi siyenze i-burial order njani engenaphepha. I-issue yama-birth certificate honestly siyacela ukuthi ngaba be-register baya iza someone.
Umgcini sihlalo weZimbabwe Human Rights Commission uDr Elastu Hilarious Mgwadi uthi bayakhathazeka ngenani labantu abangela ncwadi zokuzalwa kumbe izithupha kuleli esithi lokho kubangela ukuthi belahlekelwe ngamalungelo abo.
Lack of access to birth certificates by a significant part of our population is of great concern to the commission from a human rights perspective.
Lokukhathazeka okukhulu ngenani eliphezulu labantu abangela ncwadi zokuzalwa kuleli. Umuntu ongabhatshwanga kakhiloko emthethweni asiyemu wakuleli yalohlelo zikahulumente zizakhona ukumyeqa ngoba engaliwa.
Abekomishini le bazalalela ubufakazi bukaZulu ovela ezikhindini zonke zezansi emaNdebeleni ukuze bancedisane lohulumende ekuphumeni lamacebo le mithetho ezadala ukuthi kube lula ukuthola incwadi zokuzalwa kanye lezokuhambisa. Ngimele umsakazi weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Sikhangele okusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba leChronicle lithi umphathintambo obona ngezemithetho umnumzana Kane Matema sexwayise uZulu ukuthi engalokothi atshengisele ezitaladeni. Iphephandaba leHerald lona lithi umongameli Emmerson Mnangagwa utshele osomabhizimusi kweleJapan ukuthi eleZimbabwe livulekile kubatshali bezimali. Sokuyisikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Ngiyabingelela kubalaleli beStudio 7 labasakazi. Igama lami ngu-Alec Gabula, ngidabuka enqameni eGwanda, ward 8. Isiphakamisa izinto ezimbili namhlanje. Sesilohlupho kakhulu kulesi sigaba senqameni olwamanzi lokudla kwenkomo ngenxa yesomiso lesi esikhona. Amadama amancinyane esasilawo sayawoma. Cha, ngitsho le mfula lezifudlana kusela ngitsho amanzi. Inkomo zakithi sezihamba 32 kilometers siye eGwanda. Lapho kuyiphoso kusele khona amanzi kumshabezi river. Esikhala ngakho ukuthi sicela ukuba lo mgodi otshonayo, a deep bore ongaba yi 120 meters, singaphathiseka, singalamleleka, singasila kulokhu koma okukhona. Imfuyo yethu ingaphekhwa kuleli langa esikhangelane lalo. Sesize sixabana leGwanda iTown Council ngokuba iGwanda ibopha lezinkomo bese zibhadaliswa imali emangalisayo kakhulu. Kanti-ke iGwanda bekumele ukuthi ikhulume lama-stakeholders ukwenzela ukuthi ibone ukuthi ama-rural district councils besebenza labo-councilor babo bancedisana ukuthi banike u-ward 8 umgodi otshonayo 120 meter deep bore. Bona babopha inkomo bese behlawulisa abantu imali ezibuhlungu kakhulu. Sibone ngani lokho kuphambana lo mthetho kahulumende wokuthi ke lonyaka udikewe state of disaster. Kati pho abantu amanzi bayathathe ngaphi, amadlelo sowathathe ngaphi. Ibandezela njalo lokuthi sicele ukudla kwenkomo, sike sezwa umsekeli kamongameli uKembo Mohadi esithena kuzaba le drought mitigation program ye stock feed. Siwamelele lawo masaka awokudla kwenkomo, sesiyalinde. Sicela ukuhlengwa nguhulumende kulolo hlubo. Okwabantu lakho ukudla kwe-social welfare bakithi, hayi thina abanye sesize sadela. Kuyehlula i-social welfare register, iyehlula ukuthi incedise abantu. Esesikucela nje ukuthi uhulumende kasiphangisele asidilivelele ukudla, siyethenga ngemali. Asisaceli lokho kwe-social welfare kokuholiswa.
Bonani kustudio 7, igama lami ngu-Adolf Shaba, ngilana eJohannesburg, South Africa. Nanhlanje ukukhuluma ngendaba ka-Chief Ndiweni. U-Chief Ndiweni indoda eqotho ekwazi ukumela iqiniso, ngoba into eyinkinga yezwe lakithi, izwe laseZimbabwe, yilapho sinabantu abangakwazi ukumela iqiniso. U-Chief Ndiweni wonke la macala athoniswa wona, akawona amacala ukuthi ngabe uyawathonisiswa, yimpi yezombusazwe, that's a political thing. So iZimbabwe ishota ngabantu abafana noChief Ndiweni ukuthi bekwazi ukukhokhela izwe lethu, ngoba izwe lethu liyinhlekisa yomhlaba ngenxa yabantu abavuma yonke into lezinto ezingalungile.
Sanibonani bantu beStudio 7, sanibingelela abafakithi. Ninjani kodwa? Hey, sizobuhlungu mani ngale nto eyenzakalayo lapho. Kuthi abantu beMTC bathunjwa ngabantu bezanu PF, what obvious yibo vele. And futhi manje ngiyamangala, labantu babhizi bakhuluma into abangayazi, lokho bebhizi bakhuluma, bathi bona laba ama-veterans bathi bona balwela inkululeko. Inkululeko yakhona ikuphi manje? Why bengayekanga ukulwa kwakhona lokho? Ngoba manje hayi, into esesenzeka awukheni ukuthi abantu bayathunjwa, kuthiwe khona abantu bayemaphoyiseni. Amaphoyisa phela la maphoyisa aseZimbabwe, eZimbabwe kunamaphoyisa, ngamaphoyisa ezanu-PF, izigebengu. Akuna mntu right lapha, ama-veterans wonke nje ama-members ezanu-PF izigebengu. Abantu baseZimbabwe baphila nzima, babhantintela ngaphandle, kufana nokuthi bayabhantinta le mpilo abayiphiliswa uhulumeni kaMnangagwa lona. Hayi, no. Abantu bakithi kumele basukume impela, otherwise kumele iZanu-PF iphume, otherwise kuyogcina kuliwa straight lapha, kuzovukile. Ngo-2023 uma kungenzeka barobhe futhi, hayi kungangcono abantu bafe, ngoba manje le nto eyenzakalayo ayikho right. Ngiyabonga.
Sanibonani bantu bonke balaleli beZimbabwe, imuBruce Moyo ukhuluma ngiseJoburg, South Africa. Ngiyalibonga kakhulu balaleli bonke beZimbabwe elilalela iStudio 7. Ngizobonga njalo iStudio 7 ngohlelo labo langezindaba zabo ezimnandi ezenza wonke umuntu ebelazi iqiniso eliyenzakalayo. Ngibonga labasazi bethu bonke abeStudio 7, ngithi lingadinwa. Liyakuzwa ngihlahlala ngiphezu kwama-ovedi, bathi bona balwa impi yokukhulula iZimbabwe. Bami kuluphi uhlangothi namhlanje, njengoba liyabezwa uma kuthiwa ngumahiyadanta yini noma kuthiwa ngubani lo, ukuthi usezama ukugoqa abantu ukuthi bezwe amangabo. Yazi kulusizi, kungizwisa usizi ukuthi alila mahloni lingabantu abadala lingaka mali nalizithi lingama-war veteran. I-war veteran alisupporti iparty. Hayi, lokho okukwenzakalayo elikuphikayo lithi wona iZANU-PF kalitshontshi bantu, kutho ukuthi lani mawuvethi liphakathi kokutshontsha abantu. Khonokho elalikwenza ngesikhathi sempi ukuthi umuntu engayekeli ukuzwana lani embonweni yenu liyambulala. Yikho lokho lamanje ngikuphezayo, lingazofuna ukurobha abantu beZimbabwe. Bantu beZimbabwe, gezani ubuso libabone laba bantu. Akula European countries efuna ukubisa mlungu asikhulumi lomlungu la akula mlungu uphi umlungu engazobanga ngisa ilizwe selinjani singazorubha abantu hayi hayi singazodlala ngabantu njalo sifuna ukusitshiyela abantwana bethu bengabayanga akuyeni besuda selisitsho njalo noma lina selinikwe imali inaleli ingezeleleyo lokuthi abantwana benu bazangeniswa esikolo abethu ke singazofuna ukuthi sethuselane emhlabeni asivele iqiniso sihlale phansi njengamadoda silabafazi silungise ikusasa lelizwe lethu lingazofaka abalungu lapha lingazofuna ukubophanisa indaba akula mlungu ongena la yithi thina amazimbabwe sithi kasisafuni umbuso wenu nalo wesiwoveti wesigorika wokufuna ukuthi umuntu okhuluma iqiniso limtshontshe umuntu okhuluma iqiniso umthengiso umuntu okhuluma iqiniso uzala lamabhunu apha amabhunu apha amabhunu no stop this kuyayangisa lizikhipha uhlazo haw
Labo-ke bekungabalaleli be-Studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge-WhatsApp. Imbono yabo ngeyabo kayilani lokwenza le-Studio 7. Lawe uyenelisa ukusithumela owakho umbiko mlaleli kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Imali eyatshalwa ngele China kugatsha lwezamafutha ezimota kwele Nigeria ibikwa isifike ku-$16 billion. Kulizulu lesikhukhula elikhangelelwe ukudala umonakalo omkhulu esigabeni sePuerto Rico khonapha eMelika eliphiwe igama lokuthi Hurricane Dorian elizachiteka ngempela viki. Ezinye izizalwane zakwele Botswana sezikhuthaze uhulumende wazo ukuthi adinge indlela ezingcono zokuphatha udaba lwabokuza abaqhubeka bengena kulelo lizwe ngokungekho emthethweni abagoqela abeZimbabwe. Kubika intatheliza indaba yethu uMartini Ngwenya.
Udaba lokungena kwabeZimbabwe leBotswana ongekho emthethweni ludaba olusegudwini. Amapholisa esikolweni eHabron asevuke eseganga kulezi nsuku enganikezi ithuba abeZimbabwe abakulelizwe ongekho emthethweni. Kodwa noma bangaze bethathwe izimota ziye bachitha emngcelweni wePlumtree baphenduka ngokutshetsha. Lokhu sekudale ukuthi inkokheli efana lokansela webandla elibusayo eleBotswana Democratic Party uMnumzana Moemedi Mukhaisane ukuthi abakhuthaze uhulumende wabo ukuthi adinge amanye amacebo azaxhazulula lolu daba.
Ngokubona kwami uhulumende kumele behlangane ukuze siyenelise ukulungisa lolu daba ngokupheleleyo ngoba ukubabuyisela emuva ngokwesikhatshana kubabuyisela emuva namuhla kusasa sebephendukile.
Ingcwethi kwezombusazwe uMnumzana Lawrence Woketitse uthi akukho ongalungisa siwa ngaphandle kokuba isimo seZimbabwe sintshintshe esithi abantu bazaqhubeka bebhensela ukubotshwa.
Uma amathuba kumumo omnotho engekho abantu bazaqhubeka besuka emazweni abo njalo awungeke wabamisa. Akumnandi ukuthi umuntu ayeqe umngcele ekhonjelwe ngemibhobho lokunjalo kodwa ungabona umuntu ekwenza kutsho ukuthi imbadalo yokwenza ingaphezu kokuthi angakulungisi.
Kulezi nsuku amapholisa agcwele emgwaqweni yesigodlo eHabroni emisa amabhasi lezinye imoto ezithwala isihambi edinga abaselizweni okungekho emthethweni. Kodwa omunye weZimbabwe lamaphepha uhlala elizweni uthi ekhaya kunzima kungaphileki yikho ebona kungcono ungena kwele Botswana.
Ekhaya kusemalahleni kwakathesi ngakho kungcono ukuba seBotswana sidlala amacashelana lamapholisa akuhlaleki eZimbabwe.
Umnumzana Andreas Sibanda oweZimbabwe ohlala eHabroni uthi ngabe uhulumende weBotswana uthatha inyathela elifanele leSouth Africa uthi anikeze abangalamaphepha incwadi zokuhlala.
Uhulumende weBotswana uchitha imali ngokubisela abantu laba ekhaya. Minengi imisebenzi lapha engafunwa ngabaTswana ngabe bayanika izizalwane zeZimbabwe zizisebenzele bebanike lamaphepha behlale.
Emhlanganweni owenziwe phakathi kwayo nale iviki esinye isiphathamandla uhulumende uMnumzana Edwin Batsu uthi iBotswana izaqhubeka ibuyisela emuva abangalamaphepha okuhlala elizweni ngoba abanye besona ngokudala amacala. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 iHabron.
Thank you.
Kanjani izihlobo ezithandekayo silethemba lisixhuma kuhle kumagumbi omane omhlaba lapheli ngaba likhona kobulawayo livuka njani kutitshi kuPlumtree mamukajini makamu wangu echolocho lingaba linjani lupane ngale Victoria Falls siye enkabazwe lingaba linjani lani khona ngapho sozivele eHarare kuvukwa njani isihlobo zami Bainbridge lasekwana lapho nithuyile buyani livuka njani lingaba lisixhuma kuhle na kundawana zonke zelizwe lapheli khona Tinasa sikhuza khona pa emsakazweni msakazweni msakazo we studio 7 na azije bafana becholocho ke cholocho great sounds besiqhubela ke uhlelo lapho ngengoma emnandi selethemba elivusile yalifaka umdlandla welanga phela ukuthi lichone kuhle bese emsebenzini kumbe abanye ngabasebenza emasimini njengoba nje izulu selizatheleka lilungiselela ukulima phela Hayi ke kwanele kodwa singakuhlukana isikhangele bezihamba phambili Ibandla lemthwakazi Republic Party lisola ukubotshwa kwamalunga alo kwabulawayo izolo. Kwanele olivalelisayo ngontungamili Nkomo. Likhumbule zikhona eza kusihlwa ngo-7:30. Mina lani asifeni sonke ekusasa ngo-6:30. Litshone kuhle.